kade ngisela ukuthi uhulumende weZimbabwe sesika-ke ekuphelelweni, ngoba khalisa lapho abaningi abantu ababekuhulumende ababesithi i-social media kayisebenzi, abantu abaku-social media balithwana basethawni, abaningi basekhaya abalandaba layo, babekhangele futhi the coverage ukuthi abantu abale-access to internet abakho baningi kangako. Kodwa-ke sebebonile ukuthi kona i-stairwell esesidluliweyo saguqukela ngabantu kakhulu ku-social media, so yindlela abazama ukuthi bethusele ngayo abantu. Mina engababuza khona ukuthi nxa kuwukuthi balawo amandla okumisa i-social media ukubona ukuthi abantu benzani, kanti behlulwa kuyini ukuthi besitshele ukuthi babajukoka kungubani.
Kuzaba lokukhalala imisebenzi lokutshengisela njalo ngolwesithathu langolwesine kuliviki, ubona besenelisa na ukuyivala njalo i-WhatsApp?
Ngibona ngani bazayivala ngoba bathatha abantu nge-surprise ngeviki eliphelile, but ngibona ngani kathesi abantu sebehlakaniphile bakumelele khona ukuthi uhulumende uzayivala i-WhatsApp. Sebevele beyenza amanye amalungiselelo ukuthi in case uhulumende angavala i-WhatsApp kuyini abangakwenza, ngoba siyakwazi ukuthi kuningi abantu abangakwenza. Abantu bangadownload ama-VPN lapha bewasebenzisa, ayenelisa ukuthi even i-WhatsApp egovernment ingayichitha ebebelokhu besebenzisa ama-VPN. So ngibona ngani abantu sebehlakaniphile njalo bazilungiselele, ngoba nxa abantu bekhuluma nge-stairway lesi obviously kusafika itshona ilanga kusasa kumbe ngowenzde ekuseni bazazama ukuthi bevale i-WhatsApp kumbe becontrole kumbe be-slow down i-intanethi ukwenzela ukuthi abantu bengenelisi ukukhuluma ngendlela abafuna ukukhuluma ngayo.
Amapholisa Ndebele aqhubeka esethusela abantu, ikakhulu labo abagqugquzela ukukhalala imisebenzi. UZulu jikelele ubona esethuka na?
Mbona ngani uhulumende usiyaweyo sakuqala sasafika bengekho aware kumbe babengekho prepared. Ngiyethemba ukuthi this time around bazimisele ukuthi benze konke okusamele endlalo wabo ukuthi abantu bebuye emsebenzini. Mbona ngani bazayithusa kakhulu ama-civil servants. Bayathela ukuthi kumele abuye emsebenzini ongasoze ebuye emsebenzini uzaxotshwa. Okwesibili, mbona ngani bazazama ngendlela zonke ukuthi bethusele abanikazi ama-transport operators abalamakhombi, kumbe bazame ukuthi befaka awawo amakhombi le-transport ukuthi ithwala abantu yethawu.